kufanele lo mbuzo mangiphendula ukhangele ku-context ukuthi isadakhi ileminyaka ngathi emine umbe emithathu yaphuma edabeni lezibhapho. Zakhumbula ukuthi isadakhi yangenelela uze kufonywe i-Government of National Unity waze kwafika isikhathi sokhetho luka-2013. Engubona kungenzakala nxa udlakela lolu lungaqhubeka abantu beloba bedingisela ngokuya kwesikhathi isadakhi ingagcina isingenele. Sikhangele njalo ukuthi kusadakhi akusikho ukuthi ngamazwe wonke ale power. Ilizwe lilamandla kakhulu yi-South Africa. I-South Africa yiyo futhi ukuthi nxa izinto zingamanga kuhle eZimbabwe i-affectwa yikuhamba kwabantu abanye behamba okungekho emthethweni betshaya idabu lapho bengena kulizwe le-South Africa. Ngakho nxa abantu bengene babe baningi i-South Africa layo sibona ngathi kuya-affecta umkhonomi yabo lokuphepha kwabo. Yikho abangathi hayi uhlupho lolwa selungenele ngenxa yokuthi selungenela kithi. Ngakho as long as i-South Africa ilokhu isatolerate lokhu kwenzakalayo mbona sengathi okwamanje akukhangelekekanga ukuthi ingene. Sizakhumbula njalo futhi ukuthi ukungena kwabo kwesinye isikhathi kuvuma ukuthi ukungenela kwabo ekuqaleni akuphumelelanga. Into liyana bayenza bapheka imboza.
Honorable Juma, ungathini ngalokho okukhulunywa ngumnumzana Nkomo lapha?
I-SADC yibhulokhu yamazwe abuye ndawonye ukubana sibe lo mbuthano okuqinisana kwezomnotho, ezepolitiki naloko okutshiyetshiyeneyo. Ngakho i-SADC yona ukuthi ingene elizweni elithize ingena nxa kuyikuthi umthetho singathi i-constitution eyalelo lizwe yalingabanjwanga kuhle weza nxa sithi mhlawumbe kule uhulumende ongene ngokudlakudla lokhwana bakhonyesikhiwa ngamakhulu detat or izinto nje eziphakaza kube nxa sokunempi ezweni isikangeneli. Manje ungakhangela kwela kinto eZimbabwe la uhulumende okhona wangena okusemthethweni njalo ulokhu usesenelungelo lokubusa kuze kufike u-2018 ngokusemthethweni. Ngakho ngakhona kunje kuphela usubona sadakhi iyabe isiqinye izandla isibotshwe izandla ukuthina ingabe isibuya isingena ngaliphi ye ngiyakwazi ubana iyakhulunywa ukuthina kulezi nsuku kulemvukelwa ngapha kwelakithi eZimbabwe kodwa iqiniso elikhona ukuthi abantu bethu kwesikhathi especially intatheni izindaba lezi asikhulumi izinto ngendlela eyiyo njalo ngendlela ejulileyo ehloniphekayo. IZimbabwe kayisho ukuthi iyathaba yithi ye kukhona udlakudlaku lapha nalapha kukhona abachizimota lapha nalapha ye bakhona amapholisa abanye abayenze ongayisiko futhi labo ukushaya abantu laphana nalaphana kodwa i-generality nje iZimbabwe ilokhu ilokuthula kwezinye iindawo eziningi ngoba into yena le yenzakala ungakhangela kahle kahle yenzakala eHarare kuphela ngapho komlanga ngathi ezimbophelayo lapha kuthule ungaya emaphandleni ngale kuthule. So i-SADC yona ngwayo sibili phela kasho abantu abasithubile ngabantu abanabantu abacungulula izindaba abakhayelisa indaba kuhle kuhle bayakwazi ukuthi babezokungenelani kungena udlamudlango lobana osobe udlulise amandla othi ubeyisile mhlawumbe sithi soku-out of control.
Singenise-ke uNkomo khonapho. Nkomo, uyamuzwa lapha-ke u-Honorable Juma uthi eZimbabwe vele akulabo udlwangudlwangu kangako kodwa siyakwazi ukuthi sibili kungazani kule nkinga lapha lalapha. So ungathini khonapho kwezithi i-SADC ingene phela?
Ubaba uThuma uzakhumbula ukuthi emaviyini adlulileyo singasayi kathana emagokhoba khona laphana kube le mibiko yokuthi amapholisa kade engitshaya amathiga sewangenisa ezindlini kwaze kwasweleka le ngane. Mase sisiya ngale eHarare omunye umuntu engazibuza ukuthi hawu sokusesosiveli yini nxa sibona last week kube lo mfanekiso isalukazi sile 62 years ikhahlelwa ngamapholisa. Izinto ezinjengazona lezi ukuthi isalukazi sitshayelwani hayi sikhahlelelwani ngamapholisa abantwana abancane basila. Izinto ezinjengalezi yizo ama-violations of former human rights angagcina esenza ukuthi abantu bangaphandle kwelizwe or i-SADC yona ingenile.
Ye sivale khonapho-ke Baba Juma, kwenjanzana amapholisa wona lawa ajale ukukhahlela abantu abotshwa njalo kuyaqhubekela phambili phela kungazani kulokhu khahlamezana eZimbabwe. Vala ngamafitshane baba.
Ngobulawayo lapha akhuma khona ubaba uNkomo ngangikhona mina. Into eyenzakalayo abantu labana abayenze emakhokhoba labana baqhasha ukuthatha amathane faka amathi bathi besenza njalo baqala ukulutha izitolo zabantu emzilikazi kwatshaya i-supermarket kwabana kulobhe kunasizi kwatshaya i-supermarket amapholisa asethola umkhondo atelandela actually impande zezani zazijonjiwe sesema Philippines labantu ba kuse eburombo labana flats wathola kanti izinto eziningi ezangisuka ezitolo zolezo ezazijonjiwe kodwa zethu wona kwathi ukusela lobo bhova lobo obasewulandelwa ngamapholisa ngabo labantu abantu abazezabo-resist kwena amapholisa arikhabe khonoku yikho lapho kwasuka kwaba le nto enjalo khona